Indaba zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Akwazakali ukuthi ibandla leZANU-PF lizakhetha bani ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abaphila ngobulili obufanayo bazavunyelwa ukwenza abakufunayo eZimbabwe. Kuhle lweZimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa umhlangano webandla leZANU-PF othi umongameli Emmerson Mnangagwa uzancintisa kukhetho oluzayo emelibandla elibusayo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomhlangano webandla leZANU-PF owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare. Lithi ngodaba lolo luhamba njani uhlelo lolo? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 9:09 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukusika uWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.